kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Kalibonani, kalibonani imuli yeZimbabwe, linjani? Ya, ngilizwile izolo laphana likhuluma ngendaba kaOgadaya Moyo, indaba ye-corruption. I-corruption isibulele ilizwe leZimbabwe. Kungezwa kuthiwa kulamazwe a-corrupt, akula lizwe eline-corruption njengelizwe leZimbabwe. Nxa kuyikubotshwa, kumele kuqala ukubotshwa yena umnangagongokwakhe, ngoba abadala bathi inhlanzi iqala ukubola ekhanda. Lingakhangela indaba kaMoyo eyethenda isukela emulini kababa uMgaba. Oh, ngiyalixwayisa abantwana beZimbabwe lonke lilaleliyo ngalesi sikhathi, nxa likhetha ubukhokheli, khangelana sivulena meso sibone. UMnangagwa wakhipha uMgaba esithi umkhuphela amasela esemgombolozeni. Emubantu abasebegombolozele uMgaba yibo sebehambe bayagomba uMnangagwa futhi, and bane-corruption edlula ekaMgaba. Oh, bantwana beZimbabwe, sahlupheka thina elizweni leZimbabwe, asazi ukuthi singenza njani. Kodwa ngiyalicela amahlabezulu, ngiyalicela bantwana besilobela, bantwana beZimbabwe yonke, vulana meso ngasisiye emavotini 2023. Asikhipheni idoti le ekhona ekhokhelwa ubaba uMnangagwa, sifake ubaba uChamisa MPC Alliance, phambili MPC Alliance, Chamisa Chetechete, ngumpofu lwana okhulumayo ukhona phana esilobela. Yikho ngikhuluma ngkhona.
Ngiyabingelela nami ku-Studio 7, ngibingelela bonke abasakazi be-Studio 7. Kodwa nginamazwi amaningi nje, jasi ngizama ukuqondisa abantu bakithi, abantu basesiNdebeleni, ukuthi kungani belahleka bevotelana namashona kuze sebemela uMakhuphe, sebesithi yeye uMakhuphe ungumthengisi, yeye uMakhuphe usejoyine izanu sesithengisa. Akukho ukuthengisa, akula nto enjalo ukuthi uyathengisa. UMakhuphe uzama ukuqoqa isizwe sikamthwakazi ukuthi sibe ndawonye. Manje abantu bakithi angazi ukuthi izanu le bayizwani, bayithanda okubi, vele abafuna ukuzwa lutho njengezanu. Abayekele abantu bezanu, abantu bezanu ngababo ulali babulala isizwe esiningi sikamthwakazi. Ababoni ngani, kuyini okubehlulayo ukuthi bakunanzelele konke kunalokuthi yeyi laba abantu laba basiqeda, abafowethu abo labodadewethu bafa bebulawa izanu. Sitinile nalamhlanje lokhu ebenamathele kuyizanu le, angazi ukuthi izanu labahlisana. Hhayi, okhulumayo inolungwenya, ngisaleni kahle.
Ndibingelela yonke inzalo yeZimbabwe kanye labasakazi bami oGift Dube labo bonke nje abakaStudio 7. Lina eliseBotswana, eliseSouth Africa, ngiyalixwayisa bakithi sihlobo zami, singabalekini kuma-quarantine centers ngoba yimpilo. Okwenzakalayo ukuthi nxa ubaleka uhamba uhlanyela, nxa sithi utholakale ulegcikwane lela uhamba uhlanyela yonke indawo ubulala. Usuyafika ekhaya ufika ubulala futhi abanye bakho. So okuqakathekileyo sihlobo zami, asemukeleni isimo sona leso esiyiso sona. Nxa ubanjiwe ungena ku-quarantine, u-quarantine lawe uzaphuma, uyaphepha kulesi sifo ngoba umlimi ukhona. Athi uhamba uspreada everywhere, usanikeza labantwana abangela macala, kakhulu kakhulu kulaba abasuke eButswana ne-South Africa. Please, 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 lingabaleki, yemukelani isimo yiso sikhona ngalesi sikhathi ngalezi suku futhi.
Salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7. Nampo ke siyababona abantu lapho phela bayatshengisela phela everyday lapho amanesi nampo bayatshengisela phela. Kababotshwe phela labo sibabone bebotshwe phela njengomama laba be-MTC ababotshwa ngenxa yokutshengisela phela. Kanti uhamba njani vele, awuziseki phela ukuthi kuyini ohambayo. Kwathi laba bayatageta abantu be-MTC uhamba njani vele, izanu vele ayiphumi vele, asiyifuni vele. Hawu.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.